6 weeks I was still up, I've been to Florida, of course, university, under each track here, civic leadership. So I think from the level of cool, you will see. Ngakhokhela njani inhlanganiso mina eZimbabwe ngilenhlanganiso yami engiyikhokhelayo non-profit organization okuthiwa yi-Green Heart Trust. Ekufundeni kwami ngifunde ukuthi ngakhokhela njani inhlanganiso yami ukwenza inguquko unxa sikhangele izinto ze-environment ne-climate change. So sifunde ukukhokhela, sifunde ukubhala ama-project proposals, sifunde i-financial management, sifunde njalo lokuthi yikwini esingakwenza ukuthi sikwanise ukutholakala sisezindaweni or ukutholakala sizikhonektha labantu abangasinceda ngama-resources lama-finances esingabe singawadinga ukukhuphukisa umsebenzi esiwenzayo kumazwe esivela kiwo.
Abantu abenelisa ukuthi bangene kulolu hlelo balutshwane kakhulu. Khangela ukuthi abatsha abaningi kodwa eZimbabwe kuye bavela abantu 42 ngomnyaka. Usubuyelile ekhaya ubona sengathi uhlelo lungakuphathisa ukuthi wenelise ukuthi ufundise abanye njalo izinto ezifundela.
Khonokho ukuthi uhlelo lungena abantu abalutshwane kuyatshengisela izinga eliphezulu in terms of ama-application kumba abantu abangenayo kulolu hlelo. Nxa sengibuyele ekhaya khathesi sengile experience ngiyakwanisa ukuncedisa abanye abafisa ukuthi bekwanisa ukuthi bebhale umsebenzi wabo kuma-essays or nxa bephendula imibuzo yokungena kulolu hlelo bephendule ngendlela ezayenelisa ukuthi i-application yabo ibe sezingeni eliphezulu. So nxa ukhangela i-application iyabi la mabala athize okumele ungawadlulisi. Kungasikho ukuthi nxa uthe wangangeni kuhlelo asikho ukuthi you are not a good leader or awenzi umsebenzi ofaneleyo. Kwezinye izikhathi kuyabe kuyindlela oyabe ubhale ngayo ngamabala oyabe uwaphiwe okuvunyezwe ukuthi uwasebenzise. So nxa sengibuyelile ekhaya ngikhululekile ukuthi ngifundise abanye ngendlela mina engabhala ngayo i-application yami ukutshengisa umsebenzi wami engiwenzayo lokuthi i-application yami iyakwanisa ukuthi iphumelele, ngakwanisa ukuthi ngiselekthwe ukuba part of the thing.